So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 25 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba kama relay strategies zanpif, indlela zanpif ezokwina amavoti. Ngoba umawari uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu oseyichallenge kuzanpif. So bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavoti against zanpif. Bamvalela bezemvulela after.
Okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lanyakenye ngemva kokubotshwa njalo izolo ngecala elifanayo.
Sekubetha umoya kwezinye izitolo njalo lentengo isikhuphukile.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ihlangana lamabandla amathathu asedalele ephalamende bekhulumisana ngenguquko kwezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Okokhela umkankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba weHarare lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala aletheswayo elokuzama ukukhipha uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngodlakela. Wetheswa njalo icala lokutshotshozela abantu ukuthi bakhiphe uhulumende ngodlame. Leli licala alibotshelwe nyakenye, kodwa uqhubeke valelwe ngemva kokubotshelwa elinye njalo icala elifanayo izolo esecaweni. Kubika uGibson Bebe.
Umawarire ubotshwe izolo ngemva kokuphuma komfanekiso wakhe wevidiyo enkundleni zokuzibazisa ezebulenjini ezigoqela iFacebook esola ngokuhlupha kwamafutha ezimota eZimbabwe lokuhlupha osokusenza imali elizweni. Lokhu kuvezwe emthethwandaba waphezulu oweHigh Court eHarare lapho uMawarire amiswe phambi kukamahluleli uPatricia Chigumba yena omnikeze imvumo yokuthoniswa evela ngekhaya. Udaba akade elithonisiswa namuhla ngolwanyakenye ukuthi olwayizolo akakathonisiswa. Ubotshwe ngemva kokuphumisa eminye imifanekiso njalo yamavidiyo ngomnyaka ophelileyo esola umthetho we-Statutory Instrument 64 lokwethula kwemali yohlobo lwama-bond notes kanye lobugwelegwele e-corruption yeziphathamandla zikahulumende ekhuthaza abantu ukuthi bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo kulokhu. Uyawalandula wonke amacala la awetheswayo ukuthi igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uthi wonke awenzayo akwephuli mthetho ngoba kuvunyezwa isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma lentatheli zindaba namhlanje eHarare, igqwetha lakhe umnumzana Nkomo uthe loba nje udaba akade elumele edale namhlanje alulani lokubusha kwakhe izolo esenkonzweni yakhe ye-Youth Generation Church eHarare.
Kungenani lokuthi uhulumende ubesala ukuthi anikezwe imvumo yokuthi athoniswe esuka ngekhaya. Idale lithe i-200 yokuthoniswa esuka ngekhaya eyaphiwa u-clerk of court kumele ihlale kuye. Kumele njalo angaphiwa i-passport yakhe. Kufuze aye emapholiseni kanye ngeviki, njalo kumele ahambise ama-title deeds endlu yabahlazali bakhe. Sokuzaqala-ke ukuthonisiswa kwakhe. Udaba olwezakale ngesonto kule ngxabangxoza phakathi kwamapholisa labalondoloza iziboshwa entolongweni. Sizakuba kwazi kusasa ngoba amahola angamachumi amane lasiyakalombili okumele umuntu engawadluli esentolongweni ayabe esedlulile.
Wengeze ethi ulethemba ukuthi udaba alubotshelwe ngesonto luzakwesulwa ngoba isisekelo sombuso kasivumeli umuntu ukuthi avalelwe okwensuku ezimbili engamiswanga phambi komthethandaba. Igqwetha elingcwethi ngezesisekelo sombuso unkosikazi Daphne Jenner uthi kuyathokoza ukuthi uMahloli Chigumba usebenzise umthetho njengokuba kwawo.
Hayi, kuyimbizela bayalindizela kodwa indaba ekhona ukuthi mayisifinde nje khathesi sikuKristu sesilayo namhlanje bafuna ukuthi abantu bathule yini people just should stifle how they feel and suffer inside it's good for Zimbabweans to express themselves and talk about things that they feel like we are in a crisis
ingcitshi ebona ngezombusazo umnumzana Vengizela Gumbo uthi sekusobala ukuthi uhulumende ufuna ukuncindezela amalungelo abantu
indaba kamarelay i-strategy zeZANU-PF indlela zeZANU-PF ezokuwina amavotes ngoba umawarele uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu oseyi-challenge kuZANU-PF so bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavote against ZANU-PF bamvalela sebemvulela after okay, point. So that is the issue bazamdileya baphuza ubabi lokhu bedileya besebenzisa amakhodi kanjalo ukwenzela ukuthi ezephuma lapho sokunjani soku-too late towards elections or zivele ama-elections edlulile
elezimbabwe libhekane lendubo eziningi esokubangele uzulu jikelele abanjwe ngamandla okusebenzisa inkundla ezehlukeneyo zokuzilibazisa eze-social media ezigoqela o-Facebook, Twitter lezinye ukuveza ukucunukala kwakhe echinga ngalezi nhlupho azibona zidalwa ngabasembusweni umawari ngomunye walabo abalensolo kodwa ubhekane lohlupho lokuhlala ebotshwa mahlayana okwenza abalekele kwele Melika kumnyaka ophelileyo wasephenduka lonyaka kodwa wahle wabotshwa esethethwa amacala okuhlamukela uhulumende lokunye okuninginengi ngimele istudio 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe
lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ethusele abethula imbiko ethi kuza kuba lokusilela kwempahla ezitolo esithi akusilo qiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya kuthi intengo yenye impahla yakhwezwa indwendwe zabadinga amafutha ezimota lazo bese zisesabeka endaweni eziningi zelizwe abenhlanganiso yabalungisa amafutha okupheka e-Oil Express Association of Zimbabwe bathi imali yakwele Melika abamele bayithole ngenyanga i-$20 million seyehlisiwe sebephiwa i-$8 million kuphela osekubangele ukuthi amafutha asilele elizweni kuthi emabhanga kubikwa le mali yohlobo lwama-bond notes ingasatholakali lula embikweni awethule izolo uJombo uthe ukusilela kwempahla ezitolo kubangelwa imbiko eyethulwa ngabantu ebulenjini okungaba kubangele ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire laye owethule imbiko yakhe ebulenjini esola ukwenzakala elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe sixoxe lo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi mpela impahla ezitolo sezisilela
ngithenge ukuthi okuzaba enelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga iqhiwe yangkhona inkulu kakhulu kayihambi abantu baphasalele badinga izimali bazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayilanga lesithi liyatshona sekethengile impahla zokudla ikakhulu impuphu o-cooking oil lesawudo manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto i-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini indawo ezisekho impuphu nje sesekhona khonokho kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela elanamhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho so kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008 lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngatho kuleyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents ngifuna ukuthi ngayingakuzange elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso sifana nje le-60 cents yeZimbabwe so okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu
wona amafutha ezimota ipetroli ke injani
ngithe ngisuka nje etown kathesi ku-15 Avenue uJoshua Mkabuko ngibone i-queue esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye ama-robot alandelayo lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabala fuel bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebekuthi abantu engangeni ukuthi ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi price yefuel ikhwele ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani kuyozala ngomoni nje siyaphelwa yona linyanga eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma lomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe kune-30% abayichajwayo ukuthi idolezana zingene lapha so nxa bengadwana esiyehlile i-bond note yabayi-50 cents kutho ukuthi another 50 cents increase kubo another 30% increase ezavot i-levy esuka ku-government so kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.
Lo ke ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho namhla ihlangane lamabandla amathathu alamalunga edalela eParliamente abalisa elezanu PF. LMDC tile MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube bekhulumisana ngenguquko emele yenziwe kwezokhetho lungakenziwa. Iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zihlangana labameli bamabandla lakobulawayo namuhla kanye lakusasa. Okukhulunywa emhlanganweni lo kugoqela ingxaki ezihlangana loZulu ozama ukubhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi iZEC lokhe ithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu munye kanti njalo bakhona behluleka ukubhalisa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixhume isikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu.
Uduvoto lukhona ngalokuthi ikakhulu laba abangelaziyo nto abalotshayo kumele basayine ama-afidavithi akhombisa ukuthi bahlala lapha abathi bahlala khona. Nxa umuntu ezelove leyo afidavithi yabesefuna usikhomithi ukuthi adinde asayine kukhombisa ukuthi lokho kukhona ngolowo muntu liqinisa. So sokule nkinga ngoba izethi yona ilamaphepha ama-afidavithi kodwa kakunasikhomithi. So kungenzakala ukuthi isikomitha sezekiyaringekho njenganangisutenengempilakalonku umakhuphi okuthi okukhombise ukuthi khona abantu besemele baphume-ke basabalale nebhanga lonku bedingana labo sikomithi. So I think okuqakathekileyo ukuthi izeki kayibone ukuthi bafaka osikomithi kuma-registration centers wonke hayi khona ukuthi lo okhangela abantu abenza leyo VVR nguye futhi isikomithi ngeye ohambeaela iveki lapho mezakhona umhlangano nguye futhi olungisa okonakaleyo esithi ngesilungu supervisor leyaphase sikhutho kumele sikhuthaze ukuthi izeki kayibone ukuthi yonke i-registration center kayibe nesikomithi.
Isizwa kuthiwa njengamabandla ezombusazwe liyahlangana kobulawayo khona ngapho likhuluma ngendaba yenguquko eliyifunayo kwezokhetho esingathi ngama-electoral reforms. Iwaphi kahle kahle elifuna wenziwe njengebandla kungakayiwa kukhetho?
Sivele sonke siyakwazi ukuthi njengamabandla sasivele sinamthile nguquko esasivele sizifuna ukuthi silungisele ukhetho ikakhulu voters roll. Kodwa kuqakathekile kakhulu kuzamele bakhangele indaba le ye-BVR. Izindawo lapho abantu abazabhalisa khona ukuthi babe ngamavoti. Indaba yena leyabo yabo-source committee njalo imitshina yabo yala ye-BVR ikhanya ngazani kayivali izandla zabantu esithi ngama-fingerprints kayike kayikhiphi lokho. Njalo kumele futhi inani lezindawo zingezelelwe. Sikhuluma ngokunjenje ama-polling station nama-registration centers kwakuvunyelelwe ukuthi akusuze kuregiste emzini kachifu kumbe ematendeni kumbe emasotsheni kumbe emapholiseni izindaba lezo mele sizigaleni bae besikalele futhi indaba zama-ID ngoba iningi labantu bentu ithishala ngapha ebandebeleni sonke siyakwazi ukuthi le bantwana labazuku lesizukulwana eGugurahundi iningi labo abalazithupha kukhanya indaba yethupha layo lethi isesenginkinga lama-birth certificate.
uNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni.
Solusondele ukhetho luka 2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njengekomishini esikufisayo esikufunayo simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire othi abantu sokumele basukume ngobuningi balwisane lokwenzakala eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ibandla lezombusazwe likamongameli Emmanuel Macron wakule France lithole izihlalo ezilutshwana kulalezo ebezikhangelelwe kukhetho olwenziwe izolo ngesonto lokudinga amalunga edale leSenate.
Umkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel senqobe kukhetho ukuze abuse lelo lizwe okuhlandla lesine. Kodwa ibandla lakhe eleChristian Democrats libikwa lithole izihlalo ezilutshwana edale lePhalamende. Kule bandla eliphikisayo ele Alternative for Germany elithole izihlalo eziningi.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sesilomtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane. Umtshina lo uphawulwe ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa ngeviki edluleyo ngesikhathi abantu abaningi abacabangela ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane lo bethwele nzima ngokuhamba besiya ezibhedlela eziseHarare kumbe eSouth Africa. UBathabile Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emcimbini wokuphawula lumtshina, uDokotela Parenyatwa uthe imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane ilokhe isanda elizweni, ngakho kuqakathekile ukuthi lizwe lizivikele lulisane layo njengokulwisana elikwenzileyo libhekane lomkhuhlane we-HIV AIDS. UDokotela Parenyatwa uthe umtshina lowu uzancedisa kakhulu ukulwisana lemvukuzane yebele emhlubulweni lowu welizwe ngoba isibhedlela sempilo kuyiso esithenjiweyo ngapha.
Tikutofara chaizvo kuti region ino yane mishini.
Siyajabula kuona umhlubulo welizelo usula mshina ohlola umkhuhlane wecancer. Lokhu kuzasincedisa kakhulu ekuvikeleni umkhuhlane wecancer kubomama. Minyaka munye ngamunye sithola abantu abangu 4000 ababuya ezibhedlela bele cancer. Ngakho umshina lo uzasincedisa abantu bahlolwe masinya.
UDokotela Parenyatwa uthe abantu akumelanga babhadalele ukuhlolwa ngomtshina lowu, kodwa wazise ukuthi abantu bazabhadaliswa ngenxa yokuthi isibhedlela sempilo asilancitshi ezithiwa ngama-radiologist ozakwenelisa ukubala okuyabe kukhitshwe ngomtshina lowu. Ngakho uParenyatwa uthi impilo hospital iyabhadala umuntu ovela phandle ukuze abale impumela yomtshina. Umkhokheli wesibhedlela umnumzana Leonard Mabandi uthe akukho okusolekayo nxa abantu bengabhadali, kodwa kuqakathekile ukuthi labo abatholayo babhadale.
Uhlupho esilalo ayisilo lokuthi abantu ababhadali, kodwa sihlutshwa ngama-medical aid angafuni ukubhadala. Thina esikufunayo ukwelapha abantu sehlise ukufa okubangelwa yi-cancer.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ibhadale imali engamadola adlula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, 225,000, ekuthengeni umtshina lowu. Enye ingxenye yabhadalwa yinhlanganiso ye-Philips eyiyo eyalungisa umtshina lowu. Umtshina lo uyintengo engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 500,000. Umgcini sihlalo wempilo, unkosikazi Sichelesile Moyo Ncube, uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lo ozancedisa umama ukuthi bathole usizo masinya.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe ikhensa i-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening. So siyathokoza ukuthi umtshina lo uyabukhonapha kithi empilo. Ilizwe lonke sizwa ukuthi imtshina lemithathu and indawo yethu ngeyinye yezindawo ephiweyo lo mtshina.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ungakamemetheki ngoba kwesinye isikhathi lo mkhuhlane uyelapheka nxa ungabanjwa usaqala.
I-screening lay izaba ngiyamahara khona phesibhedlela kulambhada leza kuba khona and ngizacela omama libuye ngobuningi benu likhangele ngoba kwesinye isikhathi phela isifo lesi siyabe sihamba singazi ukuthi sikukhona kusungubeso what stage. Ngithi umtshina ukhona empilo, buyani lizokhangela. You lose nothing by checking but you save your life. Ngiyabonga.
Udokotela Parenyatwa uthe uhulumende ulendawo ezilikhulu lambili ezifuna odokotela abalobungcitshi bomtshina lo kodwa iningi labodokotela liyala imisebenzi kahulumende lisithi imali eholiswa nguhulumende iphansi kakhulu. Esikhathini esifitshane esizayo uhulumende uzaletha odokotela abalikhulu abavela eCuba abazayo bebhadalwa imali elingana leyabodokotela abanye abasebenzela uhulumende waseZimbabwe.
Government yakha unzama
post. Uhulumende uvule imisebenzi yabodokotela engaphezulu kwamakhulu amabili. Imisebenzi le lokho ingakatholi abayifaneleyo ngoba odokotela lapha bathi bahola imali encane. Khathesi uhulumende uzathatha odokotela abavela eCuba ukuze bagcwalise imisebenzi le.
Umtshina osempilo ngowesithathu osesibhedlela sikahulumende elizweni lonke jikelele. Omunye osesibhedlela seParirenyathwa eHarare kuthi owesithathu usesibhedlela seMutare. Odokotela abaningi eZimbabwe basebenzela ngaphandle kwelizwe lapho abahola imali engaphezulu kwaleyo eholwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ezinye isizalwane zeZimbabwe zithi kumele abantu basekele okwenziwa nguPastor Ivan Mawarire yena obotshelwe ukukhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe. Asizweni abakhulumelo Gibbs Dube weStudio 7 ababalisa uMnumzana Mathula Lusinga, uMnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo loMnumzana Ishmael Hlabangana. Ulusinga usungula lingxoxo.
Manje impi singayifuni kodwa ke okuqhakathekileyo ukuthi akhona amanye ama examples akhona. Kulendaba zama Arab Spring ezenzakala kubo Egypt ngapha abantu wonke umuntu wasukuma waba inkokheli. Njengamanje usimo esesibhekanelwa solufuna ukuthi wonke umuntu asukume abe inkokheli ilizwi lakhe lizwakale esitaladeni lalapho abakhona ukwenzela ukuthi yonke lento sisukumele phezulu sisonke. Ngoba nakho singalandela uMnumzana uMawarire kuphela izaphelela moyeni kwesinye isikhathi le ndaba.
Yes, akuzwa kakhulu baba Lusinga, ubambe khona phunga ikatshana. Ye, kwesa silomlaleli lapha osecingweni. Ye, nginqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Engunanzelelayo kakhulu, nami nje ngisopolitiki nje, but ngisopolitiki osakhulayo. Engunanzelelayo ngelizwe lakithi lelaseZimbabwe. Uchapter 4 okhuluma ngama-declaration of human rights, on paper, akakho practical. Ngoba uMawarire ule freedom of speech kumele ukuthi ayi-exercise as umuntu waseZimbabwe. Right, uMawarire indaba ayikhulumileyo indaba eserious edinga ukubana wonke ama opposition parties ukuthi ngathi ayahlangana akhulumisane sikhulume ngazwilinye okwenzela ukuthi lento leyi eyenzakala elizweni lakithi iphele.
Sesilobaba ke uIshmael Hlabangane, uzwa kuthiwa uhamba njani ekhaya? Awuphonge usitshela sibili ngalokho kubotshwa kwabantu lokusilela kwempahla.
abama abantwana abahlala khona nje ekhaya bafunda khona benjalo befunda khona isimo esesikhona laphana ekhaya aseyisimo esihle nga kumbe kuthiwa khona abantu bayalalela like lento ekade ikhulunywa ngalo ubaba lo abambophileyo ekhuluma ngokuthi isimo eZimbabwe ngathi sesisami kahle so into nje okufanele ukuthi igovernment izame ukuthi iqondise yiyona le ukuthi abazama ukuthi balungise kumbe yona le into ekhulunywa ngulo baba lo abambophileyo
Ishmael Hlabangana ubendawonye lo mnumzana Nqabeni Nyanda yemkhontolo Mathula Lusinga belo Gibbs Dube we Studio 7
kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu lama Mighty Warriors usithethelelwe Sibanda uthi umkhuba wokubumba iqembu sekuvele sekulungiselelwa umncintiswano othile kumele uphele okuninga sekuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo
Iqembu leMighty Warriors liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Women's Championship sofike komlindi uyagcina ngesonto ngemva kokuba linqotshwe ngile South Africa nge-2-1 kufinali equtshelwe enkundleni eBarber Fields. Ekhuluma emaphethelweni nomdlalo womqeqeshi waleli qembu usithethelelo kwinji 15 Sibanda uthe isikhalazo sakhe yikuba kungalindelwa ukuba kuhlanganiswe iqembu nxa sekumele iqembu liyephatheka kumncintiswano othile kodwa kumele iqembu lesizwe lihlale lidlala imidlalo yokuzwana amandla lamanye amazwe ukuze abadlali bejwayele
ukuthi si-assembly team kuphela nxa sesiya ku-competition yikho kwenza ukuthi even lanxa bengena kwamanye ama-competition beqalisa besiba lokwesaba mbijane uyabona but bangabe bedlala even okungama-friendlies beke bedlale babelokhu begeyini kwini isibindi laphana uyabona plus lalokhuyana ukuthi maybe ama-national teams ethu ama-juniors maybe ama-under 17 umba ama-under 20 kumele ahlale lawo enjani e-active ngalokhu singayenza njalo nti ama-teams abe njani ama-players lawa nanxaye ku-under 20 abe lokhu egeyini i-experience lanxa bebuya kwi-senior team ngapho abanjani abayethuki
Unozinti weqembu leMighty Warriors uChido Dzinkirai nguye okhethe ukuba nguye obambe ibhola okwedlula abanye bonke kumncintiswano walonyaka ikanti umgadli weqembu leZimbabwe uRuthendo Makori nguye othethe isicoco esokuba umgadli olitshayele kanengi emambuleni ngemva kokuba ehlohle amagoli alitshumi iqembu elimela ilizwe leKenya lona elingasiyo ngxenye yamazwe angaphansi kombuthano weCOSAFA kodwa ebelimenyiwe ukuzophatheka kulumncintiswano njengezethekeli yilo eliphiwe umvuzo wokuba liqembu elilembeko umqeqeshi weqembu leBanyana Banyana uDesiree Ellis nguye obe ngowakuqala ukuphakamisa inkezo yeCOSAFA engumdlali lalapho esengumqeqeshi uEllis uphakamisele inkezo ngomnyaka ka-2002 ikanti lokhu bekungokwesine ukuba iqembu leBanyana Banyana liphakamisele inkezo imbabazane yomgadli weqembu leBanyana Banyana uThembi Khatlana nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye bonke kumncintiswano walonyaka uKhatlana uhlohle igoli lakuqala eliqembu leBanyana Banyana ngesonto kwathi elesibili lihlohlwe nguLeandra Smeda ikanti iqembu leZimbabwe lihlohlelwe nguMagori owaziwa ngegama elokusoma elithi Mazimai iqembu leMighty Warriors yilo ebeliphethe linkezo ngemva kokunqoba kulomncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2011 esigodlweni selizwe leZimbabwe eseHarare ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singeke dlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela
okhokhela umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe emthethweni ndaba lamhlanje thonisiswa phezulu kwecala lokuvukela lokuzama ukuvukela umbuso
lanxa umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Jombo ethusele abethula imbiko ethi kuzaba lokusilela kwempahla ezitolo esithi lokhu asoqiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya
Twakazi kayehlukane olivalelisayo ngentungamili inkomo
lo Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.